sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-26 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili?
La mabawundara kona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Abebandla lezanu-PF labe-CCC sebamukele ngembono etshiyeneyo impumela yophenyo eveza ukuthi eleZimbabwe elinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo.
Ukuthi bakhangele abantu abaningakhe bezamtheko esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu kuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise.
Umanyano we-SADC wethula umbiko usola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu eSwatini uMnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo.
Yaqasha ema-nationalist la ayisipolisafrika laba laba bachumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu ze-SADC squad bebeyibizwa ngomnumzana Zwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zethu zekuseni ngohlelo lapho esixoxa khona ngokhetho oluzayo. Asambeni siyevota.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele.
Kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaxuku amabili? Kodwa abebandla leZANU-PF bayalandula imbiko le besithi ibandla lalo libumanyene njalo lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abathi amaxuku amabili, elinye lisekela uMnangagwa kuthi elinye likhokhelwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo sakhulayo webandla le-CCC uMnumzana Decent Bajila ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu olwe-delimitation lwadalwa ngendlela yokuthi elinye ihlekana labantu eliphakathi kwebandla leZANU-PF linqobe abanye abaphakathi khonapha abangavumelani labo. Laphinda ladalwa futhi ekuthini lona ibandla leZANU-PF linqobe amabandla aphikisayo. Yiyo indlela okwadalwa ngayo. Ungananzelela inhlanganiso yesizimele zodwa lamanye amabandla aphikisayo, lamachurchi lezinto una okubizwa ngesikhiwa kuthiwa ngama-stakeholders. Kwakumele ukuthi bebe siyabuzwa ukuthi babona njani ngalokho. Akula ngitsho lesikhathi esisodwa lapho ababuzwa khona, sabona iripoti yakhona isiphumile okuveza ukuthi le into ayenziwanga ngokusemthethweni, ayenziwanga ngokuhle. La mabawundari akhona imingcele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Kodwa siyezwa layo iZANU-PF ingani ayisamukeli kuhle uhlelo lolo olwe-delimitation, iyakhalaza layo. Kungakutshengisani lokho?
Yebo, kunjalo sibili. Kulehlekana leZANU-PF elingavumelani lale i-report, kulehlekana elivumelana layo. Ngoba le i-report ibhalwe ngendlela yokuthi kube le faction yeZANU-PF ephumelelayo, kube leyinye engaphumeleliyo. Umthetho awulandelwa, yikho idala ingxabano phakathi kwesizwe, idala ingxabano phakathi kwebandla eliZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla sebandla le-CCC kugatsha lwabasakhulayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho ibandla leZanu PF lona selikusibanga esikude ekukhankaseleni ukhetho. Ngesizwe umgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC.
Sile responsibility to deliver on this mandate. I mandate e thunderous victory e ZANU PF, thunderous victory ka President Idim Nangakwa, nxa sisiya kuma elections aka 2023. But ukuze lokhu senelise ukuthi sikwenze, my comrades, we cannot be visible ngokuthi sibe siphuma kuma WhatsApp sithi sesilontshe lokhu for ED, lokhu for ED. We need to be visible kuma structures esikiwo. We need to be visible kuma groups esikiwo. Sazakala ukuthi yithi ileadership kodwa nxa ngiyifama for ED ngimeleleni.
Lawo ke ngamazwi omgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC izolo. Abebandla leCCC bathi basalinde ukwethulwa kwelanga lokhetho andivana basungule umkhankaso wokhetho obalulekileyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Sivotele inkululeko.
Abebandla leZanu PF labebandla leCCC sebemukele imbono etshiyeneyo impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation eveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo. Limpumela yethulo izolo njalo uphenyo lolu belukhangela ukwenzakale emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe yakoqela eleUganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezenotho siya sithuthuka. Lesomvikela laso bathi ndawonye lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende i-security and rule of law lakho kuyathuthuka. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo i-transparency and accountability kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Kundlela umongameli Emerson Mnangagwa abusa ngayo uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiya kalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke awezwekazi leAfrika angamachumi amahlanu lane 54 njalo luthi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi lanxa evumelana lophenyo lolu kudaba lokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe kavumelani lalo kundaba zokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ukuthi nxa yethuthi kuma-human rights iZimbabwe ngelinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Kuliqiniso lokuthi abantu bahlukuluza impilo labo ababavunyela ukuthi bakhulume ngendlela ekhululekileyo, babavunyela ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, babavunyela ukuthi bachotheze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu-ke ama-human rights. But bese ngisithi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu beZimbabwe asezivumelane lapho. Ingakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi eze-security yikho ye ngathi hhayi kungabe kune-improvement ngoba sikufuna-ke nxa kuyukuthi kuseziganye-ke ezingasozo zamapolitiki amapolisa ethu ayaphanga azibambe iziganye zazihlala isikhathi esidingakanjani. But bese ngisithi-ke rule of law lapha ngingavumelanindawo ke ukuthi bathima bethi le-rule of law is-improved ngoba-ke i-rule of law ilandela ngomthetho. Umthetho kawulandele eZimbabwe ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu aba eze politiki kuphela in terms of opposition kodwa ubone aba ruling party sibona kodwa bengabotshwa khona kuthena kuyadingisa ukuthi in terms of rule of law hhayi izimbabwe ngibona ngani isemuva kakhulu ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho bese ngibona-ke futhi kuloko kwesikhathi lapho abasekhona human development bonani-ke i-human development yebo yebabatho njalo bonani ngokwakudala lokhuyani ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kaphesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima uzafika ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level ngathi mina yithi mina from i-ECD kuze kuyefika e-university abazali bazebhadalela abantu babo ngezi ndlela-ke sebebhadalela abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni akunasandla sikahulumende ngitsho lesisodwa nxa sikhuluma ngo-human development abantu bazenzela not uhulumende
ithi njalo liyinhlanganiso bababhebhe yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende wezimbabwe kodwa ithi sokulobubelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni
hayi mina kamvumelani lapho labo ngakhonokho ngoba abona futhi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti sebesinike iripoti ebhalwe nguhulumende leyi ripoti enjalo sinesifika lapha ezimbabwe ngabe sivumelana lawo ngoba indlela esigqibeka ngayo esihawuli ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibindayi-rtg s engabambeki ngayo so kuyabe kuthiwa okungcono yikuphi
lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe oyibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa LCCC sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye othi lanxa kukhona avumelana lakho kavume ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni
okokuqala kumele ubone ukuphilisana kwe-executive okhuluma ngayo uthi ngapha bathi hhayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa pho nxa i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abezengena ngabe lena aseshoda njengoba siyakwazi lo ngumnyaka olapho ozoba kona lo khetho samongameli zabedane beparlamende namakansela so lapho umuntu kekuthiwe njami ukuthi athi p m t kumbe sibile kwana ukuthi anticipate into engavele nxa ukhetho losolubuya kuthi into engavele izimbabwe ibile kudlakudlaku ngokungena kuhlonipha kwama-rights abantu yikho ubona abantu bezenjalo kumbe yinoezozam-p m beisesaba kade behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo iqiniso okupheleleyo likhona ukuthi izimbabwe isekuthuthukeni kathezini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lohulumende wakhe lebandleli busayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwe-ekhonomi ukudlula yonke into kamengimengi sihlala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-ebmangaa ukuthi yena ayabesikhipheni amajazi epolitiki la siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela umkhonomi yikho ubona into zonke zathi zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ewande ngale amadamu sathiwa labantu amazabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kumele ukuvuselela umkhonomi wezimbabwe so lokho ukuthi yena akulama-human rights abuse bana ngokwayo abazikhulumelayo nje befuna ukungorisa bezame ukudinga ukuthi bona bacase ngani nxa sebehliwe
kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-TCC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Chibaya labanye kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho
okuqakathekileyo yikugcina umthetho khona kwanabe sibukona ezimbabwe i-rule of law yakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningathi abezalu tef esikwaziyo ukuthi noma si-ruling party kodwa umthetho uthi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoriseni kumbe ubazise notizile ukucela ukubazisa abana hhayi ngizaba lo mhlangano endaweni ethize ngikhangelela abantu abangaka abathize
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umanyano weSADC wethule umbiko izolo usola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ngomgqibelo odluleyo eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo. UMaseko udutshulwe phambi komkakhe. Kulo umbiko umanyano lo uthe kufanele uhulumende weSwatini aphenye lolu daba akhulumisane labantu belizweni lakhe njalo izizalwane zakhe lazo zibekezele ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Umanyano United Nations lo European Union ohulumende abehlukeneyo abagoqela isigodlo seMelika eSwatini sebesole lesisenzakalo njalo abanye abalwela ilungelo loluntu bethesa inkosi yeSwatini uMswati wesithathu umlando wokubulawa kukaMnumzana Maseko labanye kunyanga ezedluleyo. Kodwa isikhulumeli sikahulumende weSwatini umnumzana Alpheus Nxumalo usanda kwethula umbiko esithi bayaphenya loludaba kwenzela ukuthi odalele licala abotshwe ajeziswe njalo bona ababulali abantu njengohulumende. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSwaziland Solidarity Network.
Isikhalo esilalelwe sandisa ukukhala bethu nobuhlungu esizayo kunkosikazi wakhe nomndeni wakhe kanjalo futhi necommunity yonke yaseSwatini ikakhulu labo labalela emalungelo oluntu nyana labo labalela idemokhrasi eSwatini kwekuthi alesihlangabingehlanga khala kakhulu kodwa nje kwesibili singasho ukuthi kufa kwakunumzana Maseko sinesibuka uyimpho lehlele ingosi imikhathi yesithathu njengoba hours before Thulani was killed inkosi beyi-adresa idispesa emabutho in one of his rare residence iyo la ikhulume khona yasho ukuthi he's going to yoba he's going to defend himself
and
ngimthaka nakaloya abazana sekavume kuba ngiye ukuqala i-most cases nalisela umthwaki sekusebenzisa sekambulele umuntu esifika kuqala siye akhale akhale kakhulu ungawubonga bekwenzekile bekuthi ezi-early as November inkosi imhlabi yesithathu through iminista yakhe ye-finance yaqasha ema-mercenaries la from South Africa laba laba baxhumene kakhulu apartheid ikakhulu the South Club base hip squad bebeyibizwa ngumnumzana Jean-Philippe Kok bebe-adapt-a abantu labamnyama lababe lempululeko ibabulale kabuhlungu. So nibo labelungu-keke bagcoka emabharaklasa babambe ama-roadblock labanye badeploye within the police unit labanye badeploye within the army baqale nokuhamba bayodubula umuntu yomnumzane Linus Makhanya lo mengameli wephudemo sasibula ngemikhulishole lengatholakali noma ngikuphi, litholakala only ku-army, lebitwa ngokuthiwa ngama-motor bomb. Ezisisakhishweni yoko baqhubeka baya kulomunye sisi, basibula ngesinhlabu esendulako kuthena.
Sibonile ukuthi umhlaba wonke uyasola kakhulu lesi senzo. Inhlanganiso eziningi lamazwe amaningi athe uhulumende kumele adingisise ngalolu daba. Ubona ngani lokho kuzaletha umahluko yini?
So besicela ukuthi nangabe isadaki yesileza, i-United Nations ingene ithathe over i-security yalelizwe. Umuntu wokuqala esingakemthathe ayophendula kwi-ICC yinkosi Swaphesithathu, ngaminister we-finance eSwatini. Nalaba-ke labaphethe kekuphethe eSwatini, commissioner wamaphoyisa, kanjalo futhi na-army commander. Batange uhlobo bonabo ukuthi bebesebenzisana bani nabanye belaselasebenzisana nabo. And siyakwade ukuthi bebulawa komnumzana Mafeko bekukuzama ukuqhekeza noma mhlawumbe ukuplanta i-division kula ma-progressive forces. And loko singabeka kuqaqe ukuthi it-failed izimali ngoba kubalinathe kakhulu abantu baseSwatini nemihlaba wonke jikelele wayunitheka against lokubulawa kwamaSwebe. Ngiyaleka kodwa ngasebaphisola nangabe bakwathi sisola ukuthi bayengenjani asinto kwenzeka eliphutha bamiscalculatile phecelesi ma singasele kuba silungu.
Alo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele, isiphathamandla senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli. Mina ngizathanda ukuphawula ngabantu be-CCC abachaywa ngama members ze-ZANU-PF emavikini adlulileyo. Lapha mina engithanda ukuphawula ukuthi nxa sekuchaywe abantu bemashonaland sokufanele sonke sisukume sisikhondeme kumbe sibabaze sisenze umsindo. Kube kanti thina sathi nxa sichaywa i-ground sibulawa i-ground ngendlela efanayo la yenale chayo ngabantu bemrewo abantu bemashonaland babe jabula bethi mandere ngapondwe mandere ngapondwe namhlanje sokupondwa bona sokufanele ukuthi ukhale wonke umuntu abakuzwe labo esakuzwayo abakuzwe esakuzwayo labo mhlambe bangajinjwa ukucabanga. Ngiyabonga emsakazi lani balaleli
e Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Yeli qiniso abe kufunakala ukuthi sizwane nje sibeke ilanga siye lapha neboda eBite Bridge sifike khona sitshoyitoye sishiyimemorandum sibatshele ukuthi asifuna amashona laphana sifuna oNdlovu oGajeni oTshabalala Hlatshwayo yeyo abokhumalo yibo abantu esifuna basebenze eboda kobhana ukudindwa khona amapassport bekudingakala ukuthi senze kanjalo sizwane sibeke ilanga sibe sesilandelela siqotshe namaphoyisa futhi lana amaphoyisa lana suka kompane bodeze zeyongena kobulawayo ngoba yiwo abantu abasiqedela imali. Uyafika ekhaya ungasela mali because bengakuzwa ukuthi sishona usaza usizwa baze kukhuthuza imali yakho yonke uze uyofika ekhaya ebantwaneni bakho unganalutho. Sibekeni ilanga nje kahle siyofaka abantu esibafunayo laphana. ONdlovu bakhona oKhumalo oTshabalala oHlatshwayo bakhona abantu bakithi abangasebenzi eboda laphana. Ngiyabonga
siyabikele emsakazweni sibonga nomsebenzi omkhulu elisenze siyadangala kakhulu masizwa kusase nabantu abakhomenta kabi nge-CCC ukuthi bathi yini ngalama structure angeke ibe yiphathi. Akula muntu ohlakaniphe njengabantu be-CCC. Bheka ukuthi ZANU-PF izame kangaka ukubaqumba phansi zibabulale bafake emajele isebenzisa o-Douglas Monzora through lawo ma-structures abekhona ukuthi uma kunama-structures bayafaka abantu babo bezothola izikhundla la ku-CCC ngoba ngeke bebebazi bebaprofit ukuthi lo ngwezani lo ngwani i-agent ezani bafaka nje noma ngubani ezithi ukhuluma iqiniso ukuthi uzokhulula ilizwe neyazi ukuthi uthunywe yizanu yakhe yona le njengendlela ababe bathuma ngayo. So uma kungela structure ngike kwenzeka ukuthi kube lo muntu ozabuya nje esuka from nowhere. Wonke umuntu kwabuye ezokhankasela iparty ye-CCC, wonke umuntu kwabuye ezosebenza i-CCC engala sikhundla ozimisele ukukhulula amaZimbabwe uyakwenza lokho. So labo bafuna i-structure yiwo labo abangama-agent ezanu abafana labo Douglas Monzora afuna uzodiliza i-CCC. Uchamisa vele engayifaki i-structure. Agu kube njalo kuze kufike ku election ababheka amaZimbabwe ahlukumezeke kanjani labalandeli baka TPC abakachamisa basemajele bashawa njalo babotshwa bayafuna ukubabulala every day abakhulumi lokho kodwa bona bafuna ukukhulumela ukuthi bethi sifuna istructure bafuna ukusenzana istructure abakhankasele ukuthi lizwe lelo likhululwe bayekele ukukhuluma indaba yestructure istructure sisuze sapha sakhulula even ingane yodwa ekuhluphekeni lokho yaseZimbabwe so bonke into abangayenza abakhulumele ukuthi umnangaka ubenzani abantu beTPC ubahlukumezelani abantu beMRP umnangaka ubahlukumezelani abantu baseZimbabwe bekele ukukhulumela iTPC phakathi kosizo olungaka bekhulumela uChamisa ele stress esingaka abantu bake bebaginatela njalo nje abantu abangayazi into abafuna ukuyikhuluma iTPC ngono nje bazithulele bangajoni bethu bakhuluma bazilupha yabo
yeyo 7 studio 7 ndinjani basakazi le kunosiso ophendule lapha nephendula ngomqondisi lapha esidm umqondisi abayazi into abayiyenzayo hayi nasi siyayibona into esiyenzayo wena ma ungayiboniye ke lathi nesiyibona siqhubekele phambili kodwa nezakwazi sikufunayo njengabantu basemathebeleni abantu abahluphekileyo abantu bahlukunyezwe nguhulumende wamashona so thina siyakubona ukuthi umqondisi decision obuyelayo inhle kakhulu mpela isinqumo osithethe umqondisi sihle kakhulu esizonceda abantu bakide bakhomthwakazi kulabo bakhona ukusebenza bakhona ukuvula amabhizinisi ngoba laphana ma ungakhulumisa ushona eZimbabwe laphana akula bhizinisi ongayivula kulanto ongayiyenza so ukuthi siphikisana nawe wona sisi uthola nguza phela ugcike umqondo ndihlala nkuzo wona sisi angazi ngibenzele khona le mashona le ndingibenzele komre wakho nathi ma uyenzele khona siziyenzele khona ngale kahle nasikelele mthwakazi yethu siyakwazi nesikufuna siyintwakazi sisapotele uChamisa wakho yedwa usizigcike uChamisa hayi sisapota nje mthwakazi yethu uChamisa ukuthi uthethe umbuso kautatanga asikudingi sisapotele mthwakazi yethu siyakwazi sikufuna siyintwakazi siyabona
sanibonani sanibonani basazi nonke nani bafowethu nje mthwakazi nonke bafowethu sithi nje ake sithi nje nathi kancane nekho kukhulu sithi asibonge bakwethu RMP ungathi MRP angixolise lapho MRP asibonge bafowethu ngokuzama mpela iyalwisa mpela ngamandla ukuthi masinganikeze support singalibona ushintsho ngabafowethu laba abantu mpela ubona ukuthi babo bayazama ukusebenzela bafowabo futhi bayasicabangela abantu abangafani mhlawumbe nalamadoda la singathi ngokawule nabochuma ngoba labo ngabantu abacabangela izisu zabo kuphela abantu abangacabangela omunye umuntu abathi bona mabedlile basuthi sebebona yonke into right kodwa bekhohle ukuthi phela umakhelwane ngabe yena kadlanga nazo izinduna lezi ezisebenzela iZANPF ngoba zona ziyaphiwa izinto mahala ama tractors ziyaphiwa mahala kodwa umakhelwane wakho akatholi lutho uyambona ulambile kodwa usuthi yona kabhizi kabe busy kaZANPF ngoba esebenzele wena so bakileyo into embi kakhulu leyo yenzwa ngogawule ngabantu nabo bengakhohlwa bazofa uNkulunkulu asebenzani PF uNkulunkulu ngawonke umuntu ubhekile yonke into abayenzayo bazofa ogawule laba and futhi siyafisa ukuthi noma inini nabo bengafa bonke othuma laba ngabantu abasazofa noma bengakhuluma bethini kodwa ashe asibathandi futhi akho umuntu obathandayo noma bengenzani noma kuthi abashintsha baba neparty bayenzani vela ngeke sibhotele mina ngivotele ugawule abantu abahlukumeza abazali bethu kakhulu besetshenziswa ngoba bona nakho bayadla so asinandaba neZANPF ngiyaxolisa mfowethu nothe ogawule singabaxeki kanjani mina ngiyabaxeka vele ngibathandi noma ngathiwa unjani ngifisa vele noma kuthi ufile umuntu ngeke benendaba naye abantu nje abafana nomgabi ngiyabonga
ama-sanctions la afakelwe abantu abayizikhwali abalungisi ababusi bezanopf indlela yokubusa singathi good governance then ama-sanctions la engakhishwa izinto zizahamba kahle akulalutho olusihluphekisayo thina eZimbabwe ukuswelakala kwemsebenzi kungaplani kwabo ukumelta kwe-economy kutshontsha kwabo izimali batshontsha imali yamakhompyutha kwakwayibona ngekhompyutha $9,000 ama-scandals eZimbabwe mangakhi since 1980 honestly so asiyo ma-sanctions mahlabezulani bantwana besikolo nxa lilaleli iradio ivuliwe njengoba lani bese litshengisiwa ngento zama-sanctions yazinto ama-sanctions ayisiwa senza sihlupheke eZimbabwe cha okusenza sihlupheke eZimbabwe bad governance ama-sanctions akukhona for few individuals uSmith wela ama-sanctions lalamhlanje into zakhe ezasalala nxa sesazibulala zilokhu zikhona so inkinga yithi eZimbabwe through leadership yethu
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.